i-member zile zingathi zilamalungelo ukuthi zithengisele nxa zingasuthiseki ngobukhokhelo obukhona. Kukhona okunye ukungazwana okukhona phakathi kwenkokheli zenhlanganiso ye-Crisis Coalition, ngoba yikho kwenza ukuthi i-member ezinye zibone kungcono ukuthi zihlukane le-Crisis Coalition.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha ukuzama ukulungisisa ukungezwana okukhuluma ngakho ukuze lingalahlekelwa ngamalungu amaningi?
Thina njengenkokheli sesizama ukukhulumisana lo-Chalemana, ngoba khanya ngani kuthiwa uhlupho lolu luvelela ebukhokheleni phezulu khona ngale. Zange ukukhulumisana laye ukuthi azame ukuthi ayenze umhlangano we-coordinating committee ukwenzela ukuthi kukhulumisane le members ezikulezi ezinye seziphumile ezakobulawayo, ngoba sifuna zihlakaphezulu kakhulu enhlanganisweni yethu ye-Crisis Coalition. So umhlangano uzaba khona kuvikelezayo, sizame ukuthi sibonisane ukuthi kungenziwani ukwenzela ukuthi izikhalazo zabo zilungiswe.